ku-investigate ukuthi into yakhona yahamba njani, kube le-official investigation. Uhlupho-ke kungaba yikhonokho ukuthi-ke ngubani olamandla okuthi aba-investigate, ngoba ngabantu abaphethe amandla. So ukuthi-ke baza-investigate-wa ngubani, yikho lapho kulohlupho khona. Ma isihluzisisiwe kuphume ukuthi ngempela ubani wenza lokhu, ubani wenza lokhu, ngabantu abomthetho. Manje-ke kungahlupha khonapho.
Ye, pho manje kumele kuqalise konke lokhu ngubani. Ngiyabona kule Zimbabwe Anti-Corruption Commission, kulamapholisa, kume njalo. Amapholisa athi sehlolisisa, kodwa-ke akukhanye lokuthi kuyanga.
Izakhi yona leyi Anti-Corruption Commission yiyo vele efaneleyo ukuthi khona ikucubungule khona lokho kuyini. Kodwa-ke njengoba ngisitsho, amandla ayilawo awokuthi icubungule abantu abakhulu, njalo even labona laba abancane bacubungulayo, ama-cases ayo lapho ephumelela khona ungathi malutshisa kakhulu.
Singathi pho akuyindawo phela lokho.
Hayi, ukuyandawo akuyindawo vele kwinto lokho. Akuyindawo. Okunye phela okungalungisa izinto zona lezi yikuthi nxa kukhethwa, nxa likwazi ukuthi hayi uncuba izinto kazenzi kahle uyadla, ufika enyule inyama embizeni azidlele, lingangithumi ukuthi kanyeseka. Manje uzabathola abantu bona labo ngiyenyula inyama, yimi futhi engithunywayo ukuthi kangiyeva mbindi zakhona. Akula nto engalunga. Okunye hlabe sokufuna ukuthi umuntu, ikakhulu umuntu oqhatshwa nguZulu ngokumvotela, likulungise ngokuthi umuntu wakhona lingamvoteli. Yikho kungasiza khona lo. Ngoba akula zakhi eyabe ikhethwe yimi ngayifaka kube sokuthiwa ngayizongicubungula, iyangicubungula isithi.